Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-16 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Silengxoxo laye
ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wayekile esethwele wangitshele ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanja uthola
kholwa. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele iParliament umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa esimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba akwele Poland elilunga lomanyano we-NATO osekungabangela ukuthi amabutho amanye amazwe angenele kumpi yele-Ukraine.
UBiden ukhanya engani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi, i-mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhoba kobulawayo. Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe loMsimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wayekile esethwele wangitshele ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanja uthola kholwa ngakwa. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngatshoni ngimkhingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya eklabhushi nasuka khona ngale esevuvuka inye ka-MT BP ngabelaye ngathi akobulawayo wazothola ivocha kucouncil. Wahambe emzibikazi ekliniki bamtransfera impilo basebethi ukuthi ngcono bamgcine bona bameze i-operation engazangaye kulebha kodwa wazangaye kulebha sakazwilela.
Ubese le nyanga ezingaki ezithwele?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka-1
udubo
November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-GP singalimaza abantwana or ilimaze mina, so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngathole isikhathi sakhe sokukhelisa.
Wasebelethe?
Wase-operate-wa-ke. Wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Udokotela kuthiwa wathi i-operation yakhe yenza kahle. Avukele nkinga le ngoba akazange akathumba ikhanda kumbe isisu kubuhlungu hhayi. But bezela ngabhubha ngalo wakho ntambama nje abulezi nacala kuthi avaleke kuphela umoya nje from nowhere. Angathi wahamba njani ngepapa. Samthatha samfa imoteni sahamba naye empilo. Ngeke ke ngilendile ngibe la wabethemina kwa khona. Ah, sakathi lutshuthu treatment.
Manje bahlola yini odokotela esechonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesidinga ukuthi basichazisele kahle saba babona ngoba ibabhale isikhasa manje ukuthi thina sisi understand kahle kahle thina asi understand kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana ke banjani ngaba yini?
Ngamankazana, bona abantwana abazithilele ngamankazana.
Awu bakithi. Ulabanye abantwana wena mamsima
ngoba. Nilayo SITS kathe sebenzi laba yithu kuphela. Ngayo le SITS kathe semncane la.
Kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-91 yabantwana lo nami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phandle ngithengisa amatamatisi manje sekuyabanzima khathe sengikhayela abantwana ngapha lokudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo graduimente ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapha ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phandle ngiyethengisa kusavuvela ngikwazi ukuthi ngizenze.
Ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inamba uzikhulume kabili lezo namba zakho.
Ngitholakala ku 0777 400 509.
So phinda njalo mamsimanga
073 400 509.
Hello ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele parliament umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe. Abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edalele parliamente amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala. USithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo. Abantu laba babotshwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Ibandla le-CCC lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo Felix Biri yena oyekhululwe nge-bail kodwa waphindwa wabotshwa ngeviki edluleyo. UChamisa uthi usikhala laye kumele akhululwe ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuhlukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo Ntungameli. Ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuxega abantu ukuthi igcine selikhuluma ezinye izinto ezinganisi lokucabangelana phakathi. So yikho ukwenza kwepolitiki ngeza kuthiwa umuntu yi-political prisoner. Ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini ukwenzela ukuthi abantu besale bahlale besesaba. Njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhethe i-judiciary baza kwenza i-judiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yakabo injani on the ground. So yiyo into esinxa sikhuluma nge-judiciary capture njalo sikhuluma ngo-political prisoners. Yikho esikukhuluma enkulu ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhadla ejele cababoshwanga ngoba yibo abaqala umsindo. Wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakale nyathi ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliator muva kokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye esakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeleyo.
Sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth eliseZimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-CCC uhulumende ungabayenzele lelo qula. Ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano?
Uyahambelana inkomo
ngikhuluma ngokuthi laba bantu ngama political prisoners ngoba into naleyo enisho ukuthi kule political communication enzakalayo la. So which means politically lo okwenza elwenza uvumelana ngokoroko ukuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe. Ikho ngiqale ngokuexplaina lokuthi abantu laba bakusho njani ukuthi vele bona ngama political prisoners. Ama decisions aza kwenziwa ngenxa ukuthi ijudicial captured azaba le political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo. Kanti sikuyafakazela ke lokho ngikuza khona ukuthi ukukhulunywa le commonwealth kodwa ayisikuthi abantu labana balamacala bese
usikhala ubona la ephuma maduze yini.
Umuntu political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga lodwa ungangangeni le stokisini kumbe ejele kodwa uhlele ukuthi ikhotho. So kuyadependa ukuthi ke lo onguye okontrola ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma ngejudiciary ecaptured ufuna kube uphume kunjani kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala elinalo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla lesi-CCC ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. Kobulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempupho ebizwa ngokuthi yi-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lo dubo olubhahile kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalande laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 ngawusegwabalande laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidwaba. Kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khona. So udubo lwezidakamizwa ludubo solubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaBulawayo. So ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abe-youth abayibo-ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibese sisebenzisana njalo futhi labo lonzindaba ukuthi sipapatshe besiveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa. Lokhu kukhuthaza bona abazali ngoba abantwana besikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini echiyachiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khona lokho, sikhuthaze la malungu yethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisaka koBulawayo. Njalo-ke sikhuthaza lamapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona ngoba esijale ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstrations amaningi, izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikonzi alawo ezidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenza izakhamizi zicabangele ukuthi mhlawumbe lazo lawulawa amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue. Uzafika ukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khona oko kababotshwa ukugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakana ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholoko singathi ukuthi wonke kodwa ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine basket of amafruits vele abakhona amanye abolileyo. So ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona sokuthelwa ukuthi cithisaka olwama-drugs ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqeda izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusase eqhakazekileyo.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eyethimphatshelu emapholiseni ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini becommission le ngokungekho emthethweni. Ithimphatshelu yona ithi ubulembu bezek abuvinjwanga okubalula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injustice 7 ogawule bengakhuluma injalo lo Joseph Achuba bengakhunjani nasithwele zima bemathebeleni ndaba akwathi mathebeleni ndisithwele zima emadorobheni emakhaya bengakhuluma injalo abadala laba bakhumasaro basivuselwe lapho bathi ilizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokitshini yebuntu abantu badubeka nje hambe kubalokitshini ngabo 10 wantantu babehlezi emabritshini muhambe ngabo 5 zabantantu babehlezi njani abantu bathwele zithwele zima emadorobheni apha ngenxa yogawule lo Joseph Achuba besithi ilizwe linje linje liright kwigawulekele khonoko abantu bechocho badubeka sabalandla yanda nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechocho balakudla ngitsho bathi kathi ugawule bathi gawule asigumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedini ngayo gawule akuxolele abantu gawule yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumele lakho iside way yekela ukukhumela abantu ematopo labalatsha abantu vela selithandi thina ematopo asilithandi ayivoti sivotela ukuthi lasitshaya lasethu se
salibonani salibonani kusitudio 7 ngiyabingelela abasazi abahle ngiyabingelela lonke mazimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono la bona abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangelenini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabenu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga wena uphambane labo khanye nentshonalanga kukhona kambe oza kuzuza manje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuyakhona iningi sikhuphe ninizani le embusweni bantu bezimbabwe ngiyalicela. Lezi ndaba zokuthi besikhuluma ngamashona lamandebele into ezakudaladala futhi ezingasebenziyo zenza ukuthi kugcine singalamngqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu sihlale kuphela sisilwa ngokonoko ukulwa ngemihlobo okuyikho okwenza amanye amazwe ufice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele mashona mdwakazi kwatezi nangiyona laphana umfana
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye hayi mina ngisazwisisi lami nge United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i-CCC kuma kukhala uChamisa iyasukuma yasabela kodwa makukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i-United States. So that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma siqala ukuphakamisa isikhalo sethu seguguraundi ayivele ayisiphenduli iyophendula i-CCC iyophendula uChamisa kuthi ukuthi iUnited States yona ngokwayo yiyo erongo khona la ngoba ithathi side why iUnited States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yeguguraundi iUnited States ayingeni ngani kuthi ukuthi yiyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besendi guguraundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda ka ngiyalizonda kabile lizwele izwele leliya ngilizonda ukufa ngangifanele ngiye khona United States kodwa ngokubona izenzo zakona United States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
Studio 7 yabingelela abasakazi mdabahle obingelela ngumpande eplumtree ngibingelela kakhulukazi uGaino Said ngithi ngimthanda wayezifunda izindaba ngezizwa difare abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngemthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakithi sondelane eduze ne-MRP nizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini i-MRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so uma ukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahlehle kwenzakalayo ngiyabonga
Salibonani ma VOA indebele amahle libingelela ku studio 7 lapho basakazi bunonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio engishoyo lana mina into engayi ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamo babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambone omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala nyake ngizwe mayekhuluma lapho ugawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu bekasekhaya igama lami futhi ngilishiye ngomuzi khona ngomo fukele panda bentaba khona esigabenze kanjana ngaphansi kwentuni mabhiwa ngiyatsho futhi ngiyamvumela ubudasi ujahalo othi yena wayeyitezano konke okwakusenziwa izanu uyakwazi and uqinisile kaqambe manga la bantu banaba abahlala emaplazini abazithi ngamahoveti ayisiyo mahoveti wamampela engamasela njalo ngabantu abasuka kumaseyayo abasuka kumaseyd abasuka kumapholisa ukuthi uma njalo ngoba usotsha lona ngokwalo ambona ukuthi lungafikela kuze nezinto ezinjalo hayi lokho kwenziwa ibanaba abantu embabiza amagama abo njengemisebenzi yabo yibo bathona bechathamisa abantu laba abantu ehlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye baphila impilo ezimakhulu emhlabeni kodwa bebasebenza benjalo akulalo ukuthi abalizuzayo nangu jahu uyafakazi babe sidla imbuzi zabantu so yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisile sibili yikho lapho kufela khona ilive lasekhaya leZimbabwe livula ngabantu banabo abazithi bona sebengozani PF kodwa bengasozani PF ngizehluleki ezehluleka emini ilanga lishisa zehluleka lezi zehluleki zehluleka emini wehluleka khona lokuthi avuse umuzo wakhe kodwa amandla okuganga ulawo ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika eleRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele Poland ilizwe elililunga lomanyano we-NATO osekubangele ukuthi amabutho amanyamazwe awenhlanganiso le eNATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uhulumende weRussia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano weNATO. Elemelika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa loludaba. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number one, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi leproof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO isike yakhuluma ezinye izinto ezifictional, eziyistory, ukuthi take for example bathi Libya baya enforce ino fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKadhafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakele ePoland asela qiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njengeNATO be-attacke iRussia, which is very dangerous. I believe ukuthi iNATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje eleRussia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
IRussia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi iNATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba ipeace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu ngele America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So iRussia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba iAmerica ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against iRussia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanye ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland akufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba ku-risk.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwelebhilitane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Yebo, isikhathi iso esesidliwe ngumakiti, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumilane, ufuna umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.